ku VOA indebele
amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe
ku studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ku studio 7 lamhlanje ngomgqibelo mhlaka 8 kuNhlolanja 2020 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje umkhokheli webandla leMDC umnomzana Nelson Chamisa namhla uhlanganele inkokheli kanye lamalunga ebandla lakhe eManicaland lapho abacubungule okunenge okuhluphayo kulesi sigaba. Kambe imizamo kahulumende yokulwisana lenkohlakalo iyasebenza na?
Okuningi sesizakuzwa ngakho lokhu izakhi ephumelako. Iproblem ukuthi izakhi ibuye ingani ilabantu ebathagethayo, ingani ilokungenela ezindabeni zepolitiki, ingani iyasetshenziswa ukuthagetha abantu abavele babe belezimpi zabo zepolitiki.
Izakhamizi zeBhungwe emaChecheni eMathebeleland South zikhalaza injini kanye lempompi zokulima ngokuthelezela ukuze zenelise ukulondoloza izilimo ezivandeni.
Le mithi yesuka isidurele ngoba ibiza imali enkulu. Njengoba khathi siso sesifuna ukuthi ngabe sesispraya simo sendlala vele sidla kanye mntana. Khathi sikunje sivukile ekuseni sizothela lapha sifakanga lento emlonyeni. Khona zalindele ukuthi ngipheke khonapha sokusiyachaya ama-3-3. Nizwe ukuthi labantwana besikole sebuya besidla.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Umkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa namhla uhlanganele inkokheli kanye lamalunga ibandla lakhe eManicaland lapho abacubungule okunenge okuhluphayo kulesi sigaba okugoqela ukubanjwa ngamandla kwabantu ukuthi bencintise bona bengakhethwanga ngabantu ezigambeni kukhetho. Okunye njalo okuphume kulomhlangano ukuthi abaqhupha inhlelo zokhetho endaweni zokuvotela ama-polling agents awaholiswa ngesikhathi esifaneleyo okwenza bengabi lokukhuthala ukusebenza. Isigaba lesi siphinde sathi kufunakala izembatho ezitshengisa impawu zebandla ikakhulu emaphandleni ukwenzela ukuthi abantu benanzelele ukuthi kule bandla leMDC njalo babe ledlabuzane lokulisekela. Umnumzana Chamisa ekhuluma kulomhlangano uthembise ukuthi uzahlolisisa wonke okuhluphayo akulungisise njalo uthe akusoze kuphongufakwa nje abantu abangakhethwanga ngabanye babo ezigabeni ngesikhathi sokhetho lokudinga abameli ePhalamende kanye lemakhansili. Asizweni amazwi kamnumzana Chamisa kanye labantu abakade bekulumhlangano behlabela. Lo umnumzana Nelson Chamisa umkhokheli webandla leMDC obekhuluma esemhlanganweni lamalunga ebandla lakhe eManicaland lapho athembise ukuthi akusoze kuphongufakwa nje abantu abangakhethwanga ngabanye babo ezigabeni ngesikhathi sokhetho lokudinga abameli ePhalamende lamakhansili okuthiwa yiku-imposa ama-candidates ngesilungu. Usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Ismail Musa Lunat ubikwa ebotshiwe inhlanganiso yeZimbabwe Anti-Corruption Commission ngolwesine olwedluleyo isetheswa icala lokubasela umkambo omnyama edolobheni lakobulawayo lapho imali yakwamanye amazwe ethengiswa ngokungekho emthethweni njengalokhu okwenzakala kwamanye amadolobho. umiswe phambi komthethwandaba kaMantshi kobulawayo njalo ubikwa elelinye icala elilokhu lisathethwa lapho kuthiwa wathengisela abantu ababili impahla eyodwa ebiza amadola emelika edlula isigidi esisodwa. Labo ke abantu babe sebebangelana. Ibhanga le-reserve libikwa lake lamsola ngokuqhuba kwakhe umsebenzi. Kolunye udaba oluphathelane lomthethwandaba, unkosikazi kamsekeli kamongameli welizwe mnumzana Constantino Chiwenga uMary Mubayiwa yena osesehlukana lomyeni wakhe ukhululiwe entolongweni ngemali yesibambiso sebayil. Ubebotshwe ngomgqibelo odluleyo esetheswa icala lokutshaya wesifazana olondoloza abantu bakhe bekwesinye isikolo eHarare lapho ayezama ukuthi abafinyelele. Uyaliphika leli cala kanye lamanye awatheswayo awenkohlakalo kanye lokuthi wayezama ukubulala umkakhe.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku short wave 6175, laku 7255 ekseni kusukela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, laku short wave 4930 13860 lagu 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku short wave ku 4930 13860 lagu 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Siqhubekela phambili ngodaba lwenkohlakalo. Uhulumende kaMongameli Emmerson Mnangagwa uthi usebenza gadalala ukulwisana lenkohlakalo elizweni. Kodwa ibandla lakhe leZANU-PF limise umsebenzi wokwesikhatshana inkokheli yaleli bandla ngemva kokuqamba abantu etheba lenkohlakalo. Omnumzana Louis Matutu, Godfrey Tsenengamu, lo Pupuraito Karepi bathathelwe ezinye izikhundla zabo kuleli bandla lanxa belokhu bengamalunga. Injali yethese umcebisi kamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana Kudawashita Kwirei, umkhokheli wenhlanganiso iGrain Millers Association of Zimbabwe umnumzana Tafatswa Musarara lomnumzana Billy Rothenberg wenkampani yeGrain Fuel amacala enkohlakalo kumbe icorruption ngesilungu. Idale lePolitburo yaleli bandla lithe lanxa lingasekeli inkohlakalo kodwa ngokwethesa umnumzana Takurei labanye bakhe amacala abathathu labo abatshengise ukungahloniphi inkokheli yebandla. Ukuze sihlaziye udaba lokulwisana lenkohlakalo elizweni, sixoxa nomnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Eqinisweni abantu abaningi baqale nje ukumuzwa namuhla ubaba lonxa ekhulunywa. Kodwa nje kobulawayo bengumuntu ovele kade saziwa ukuthi ulama business. Okuningi sesizakuzwa ngakho lokhu izakhi ephumelako. I-problem ukuthi izakhi ibuyingani ilabantu ebathagethayo, ingani ilo ungenela ezindabeni zepolitiki, ingani iyasetshenziswa ukuthagetha abantu abavele babe belezi mpi zabo zepolitiki khona ngayo. Kulokuthi ivele nxa isilwa le-corruption, idile le-corruption directly kukhanya ukuthi kwenzakalani.
Yes, sibonile njalo inkokheli yabatsha kubandla leZANU-PF bekhuluma ngodaba lwenkohlakalo olufanayo njalo izakhi ibikwa idingisisa ngabakukhulumileyo. Ubona iziphathamandla lezi ziqanjiweyo zihlolisiswa inhlanganiso le yeZAC kumbe nje yikulwa kwabo kubandla leZANU-PF.
Kulokulwa thize. But lo la ubaba lo dakhire kunini indaba zakhe saziswa. Bese ngisikonfirma ukuthi hayi ukuthi izakha yenza umsebenzi wayo kuhle ilinde ukuthi ingene kuxabaneni kwabantu. Nxa yayivele igenuine izakhe udakure ngakudala wabanjwa. Kade indaba zakhe zakhulunywa kunini abantu bevele bemazi ukuthi kwezi zinto ngendlela engayisiyo. Sekuzokumelela ukuthi abantu bezeke kuzokukhanya ukuthi izimpi zezami seziwela phezu kwakhe. Yikho ukuthi laye angani kuthiwa sefuna uku-investigate. So izakhe kayikho genuine ngekusebenzeni wayo womaqinisile kayikho genuine.
Kodwa ubona inyathelo elithethwe inkokheli yebandla leZANU-PF abatsha laba lincomeka yini?
linganqomeka but kodwa nxa ukukhangela sibili ngelihlo elibanzi silaba abantwana abathunyiwe abafana laba bari agenda yabo izimpi zaphakathi khona phana within ZANU PF sebedingana ukuthi bazachithana njani so indaba abazaziyo ngezi-corruption ezivele zihlezi iyangisa umuntu so bayakwazi ukuthi bengabamba ukuthi agreke uzaphumeka abani kuphumeleka abani kuphumeleka abani so phakathi kwezimpi nje hayi basetshenziswa abantwana labo indaba yakuyo yonke le ncoma ukuthi ngxenye yesibili kuzaphuma le something but hayi no izakhaya ingasetshenziswa ngendlela enje so
imizamo kahulumende yokulwisana le nkohlakalo selokhu wangena embusweni kulandela owayengumongameli umnumzana Mgabe ungathi sebenze umsebenzi omuhle yini okuqeda inkohlakalo
mina kulazo into endibonayo sisi angilatho endibonayo bakhonkotha kuphela kuba umsindo kuyele nangumfumira kwagcwala ama-newspaper kwava kugcwala indawo yonke kade samacala akhe ngani kuthiwa one by one afuna ukuchithwa akuzwakali ukuthi uyanqaba be-genuine ngendlela okwafonywa ngayo izakhe le ndlela umongameli ukhuluma ngayo corruption kumele ngabanye sebengenile phakathi sibili ngase sibonile good example ngaba yi-one or two ukuthi heyi lapha kakudlalwa la but inzima i-corruption yabo ngoba indala kakhulu sisi inabantu abaningi phakathi so ukuthi nxa isithithithithi iyaphuma iyafika incindezele lapha so hayi phesi yangikhona kayisiyo akuyabonakali lutho ngitho lenzakalayo.
Lo ngumnumzana abekezela maduma afuzwayo ingcwethi ecubungula ezombusazwe sixoxelaye ekobulawayo.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
mshweshwe
lamlela nampawa fubembula
lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe.
Izakhamizi zeBhongwe emaChurcheni eMathebeleland South zikhalaza injini kanye lempompi zokulima ngokuthelezela ukuze zenelise ukulondoloza izilimo esivandeni sazo seze bajimba okwamanje. Ogogo bathwala inkonxa emakhanda behambe umango omude ukuyathelela izilimo. UAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Imule ezifika phose ikhulu lamathumi amathathu 128 ziphila ngokulima esivandeni lesi esasungulwe eminyakeni emithathu edlulileyo kulandela ukuvuselelwa kwedamu lezabajimba ngurhulumende weMelika. Iningi lezakhamizi lithi liphila ngokuthengisa izilimo ezibalisa imbhida, amatamatisi kanye ledelele lentanga ukuze linakekele izimuli njalo lihambise abantwana ezikolo. Ukutholakala kwempompi zokulima kuthelezelwa sekudala ukuthi iningi kakhulu ogogo bathwale gadalala lapho bethelela ngoba bethwala inkonxa emakhanda, kuthi umsekeli kamgcini sihlalo ezabajimba Garden unkosikazi Gladys Mkhwananzi.
Ulima hayi siyalima, amanzi asikhathaza kakhulu ngoba silima labantu abadala abanye balama-70 years abanye balama-80 years okhulu basebenza khonapha la okhulu abesesebenzela ukuthi akwanise ukutholani ukuthi athole ukudla akuna ngendlela ukusilela ngamaphayiphi ama ukudonsa amanzi enjini engasidonsela amanzi isibisele ngapha sikwanisa ukulima. Ifizi enkaje thina esikolo sibhadala ngengadi yonale, sibhadala ifizi sithenga impuphu ngemali enayengadi le sithwele engadi nanale, ingadi kusincedisa kakhulu iyasincedisa.
Uma Mkhwananzi uthi ngaphandle kwalokhu bagcina begada besiya edolobheni leGwanda ukuyathengisa izilimo zabo ngoba kungela babuya ukuzothenga endaweni yabo.
Siyalima imbhida silayo sibili engadini lapho ezabazimba but imbhida uhlupho lakhona amabhaya asihlupha ngoba imbhida lezi zesithwale iyeGwanda iyethengiswa eGwanda ngabantwana besiyathengisa bangathengisa imbhida ngale sebethenga i-10 kg yempuphu sebeyalayo ngeviki ahambe ethengisa athole i-10 kg yempuphu uze siphile.
Unkosikazi Bhedi Ncube ngomunye okhala ngokuthwala inkonxa ekhanda edakula ngenye indlela ngoba kumele anakekele abazukulu bakhe ngalesi sikhathi sendlala.
Imigqomo iyasibulala ukuthwala imigqomo, ngapha ngiyalengisa ngapha mbuyenze ethelela kunzima kithi khona ukuthi ngasiyazuza okunye okungasincedisa ukuthi singathelela njani. Abazukulu baye bekhangelele khonapho ukuthi khona ungahlala wena konke liyafa lendlala lokhulu logogo liyafa lendlala nabazukulu bayafa ngendlala.
Unkosikazi Patricia Spanda uthi ngaphandle kodubo lwempompi zokudonsa amanzi, intengo yemithi yokubulala izibungu ezihlasela izilimo iphezulu kakhulu. Uthi njalo babhekane lendlala embi kakhulu.
Le mithi yesu ayisidurile ngoba ibiza imali enkulu. Njengakhathi siso sesifuna ukuthi ngabe sesisprayer simo sendlala vele sidla kanye mntanami. Khathi sikunje sivukile ekuseni sizothela lapha sifaka ngalutho emlonyeni. Khona zalindela ukuthi ngipheke khonapha sowusiyachama 3-3. Ngizele ukuthi labantwana besikole sebuyabesidla kwabana sesidla ndawonye. Hayi simo sibi. Sibi. Ubona njengoba singogogo sinje siwomela khona. Isayizi yamanti vele ihlalele ngkhaya. Kodwa inxa yodubo somele ngiwe le nkonzo.
Inhlanganiso enakekela uZulu ngesikhathi sendlala, iWorld Food Program, WFP, isebenzelana le-Africa, isiqalile ukwabela izakhamizi emaphandleni ukudla okubalisa amabele, indumba kanye lamafutha okuphekisa. I-WFP ithi bangaphezu kwezigidi ezinhlanu, 5.5 million abantu abasemaphandleni abadinga ukusizwa ngokudla lonyaka. Kusenjalo kolunye udaba, omama bemaphandleni bananze usuku lwe-World Cancer Day esitezi ngolwesihlanu bekhuthazwa ukuthi bayehlolwa umkhuhlane wemvukuzane ezibhedlela. Emhlanganweni oqoqwe inhlanganiso yabomama e-Women Development Association of Zimbabwe Waters, iningi labomama besemnameni ngembangele yalo mkhuhlane. Unkosikazi Nomalanga Sithole ngomunye wabaphatheke kulo mhlangano.
Makilinika kwamba bamemezela ukuthi libuye sibili lizohlolwa likhululeka kubhadalwa ukuthi wani lizohlola umkhuhlane wekhensa ungakamemetheki, ngoba ungamemetheka ugcina vele ungaselapheki. Kodwa ungahambisa kusasemasinya uyatholakala ukuthi welatshwe sibili kuphole. Siyayo bese sesaba lathi sithi ye into enzima ukuyahlola isibeletho ye inhloni, kodwa namhla ngaze kuthiwe gijima ngihamba ngigijima siyahlolwa.
Unkosikazi Gladys Indebelelayo ugcizelele wathi kuyadingeka ukuthi abesifazane bagijimele esibhedlela lapho vele zibonakaliso zomkhuhlane wemvukuzane.
Uyabona ngokuthi umama uyopha ngokuphela, umama uya ongasangena emacansini laye angene esikhathini, ubuse ubona ukuthi hayi i-cancer le isikhona. Asinazeleleni labantwaneni bethu, iyatholakala. Bomama sambeni sisukumeleli phezulu, ngoba wona lomkhulwane lathi uzasihlasela nxa singalimukanga, nxa singaphanganga ukuyayelatshwa masinyane, singaphanganga ukuthi silimuke umkhuhlane lo usuceda abantu.
Abesifazane abahlala emaphandleni babikwa bebulawa mahlayana ngumkhuhlane wemvukuzane ngoba beswela imali yokuhlolwa leyokwelatshwa. Ngimele umsakazi yestudio 7 ngisemajawundeni eGwanda. Albert Ncube.
Lamlela ntwandwe,
lamlela
ntwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampa bafuwe mbula.
Gukama,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela.
Okwamanje ke silichiye kancinyane ezandleni zika Chris Gande we Studio 7.
Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lobunumzana Diliza Mangoye oke waba lipholisa. Sihlaziya odaba lokubotshwa lokuvalelwa kukankosikazi Mary Chiwenga. Ya, okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ya, siyathaba baba.
Ye, ungasitshela ukuthi wena njengomuntu oke wasebenza esipholiseni ubona njani udaba lolu oluka nkosikazi Mary Chiwenga?
Nozara kade kubuhlungu sikubona kusenzakala ngathi okwenziwa ngukhulumende wethu, ngoba indaba ka Mary Chiwenga ngokuyibona kwami personal matter eka Chiwenga ayenele nje adile ngayo nefamily yakhe kumbe nefamily kankosikazi wakhe, kungabi nje nokungenisa ukhulumende phakathi. Okwakuqala sananzelela ukuthi ukubotshwa kwakhe kwabotshwa ngani ngumuntu oselamacala anzima sibili, ongani befuna ukwenza into ezimangalisayo kodwa kumangalisa ukuthi inyanga ezedluleyo njengabantu abasaphila bonke kungelahlupho bonele nje ukuthi sokuthiwa sebedivosa umeri usengo-corrupt umeri usengofunga ubulala umuntu kuyasimangalisa emini nxa umuntu echayela umuntu usegcine sesesiwa kukhastodi usedinaya ibeyi ngapho ibeyi ababenikela kwakuqala amasosha amvimbi ukuthi aye ku-adresa yethu ahlale kiyo ngujaji e-high court so siyananzelela ukuthi i-state is captured and angazi ukuthi into engayihamba ithiwe iyenze kanjani ngoba kuthiwe ngeze it is now is using ama-personal ama-military or ama-ngathi i-office power eka-vice president ukuthi atshele or addictate to i-judiciary ukuthi yenze kanjani ngoba ifani ukuthi ubelieve ukuthi ijaji sivile balandela imfundiso yabo kumbe balandela ingqondo yokulandela icala nxa befake ama-judgments anje ngoba siyakubona ukuthi ushiwe ngasivile uphethe intambo icala leli nguye ozigcinisayo nguye ozenzela konke angazi ukuthi abantu bophandle bakubona kumbe yinto nje abantu aba noma ngoba sesikujayele eZimbabwe ukuthi izinto zibonakala siphonga uthula nje sithi ah sizajike kodwa ke kuzise ubuhlungu ngoba umuntu esikhayelele ukuthi nga uqondisa izinto njengomuntu ophethe i-office ephezulu kangaka njalo njengomuntu abatshela bathi bona basusa umgabe ngenxa yokuthi kulento ezithile abade zenza ezingalunganga
ungasitshela ukuthi wena ukubona kwakho ubona ungani udaba lolu luzaphetha njani
ngokubona kwami ke zingaba khona kodwa ukuthi ithuba lokuziveza uzalithola na yilo engingelaqiniso ngalo ngoba ukumbisela edile khonokho kungenzeka kukhona okufuna ukwenzakala engakuthina njengasakhulumanga lutho ngoba kuyakhanya ukuthi kukhona siyazi ukuthi kukhona akwaziyo kodwa ukuthi ulaso yini isibindi sokukhuluma kumbe le-opportunity ukuthi uzayithola yini i-opportunity yokuthi akwenze lokho ngoba kuyakhanya ukuthi ukumhlukumeza kwakhe akukodwa ukuningi akufihlayo
uthiwe ngangumuntu olakho ukugcina enguye ongumongameli welizwe kodwa sekwenzakala amacala anje abantu abamethesa wona ukuthi usebenzisa ezemithetho lokunye okunjalo singathini ngakho kona lokho emkhokhelini onjengayo
kuhle kusicacele nje ukuthi lapha sisendizeni and nxa sisazoza kuya emlilweni nxa sokuphetheni ishiwe nga ngoba angiboni nxa kungaqhubeka ukuthi mbani omunye ongaphatha ngemva kukamna ngkaka ngaphandle kwakhe enishiwe nga and sokuhle kusitshengisa i-type of leadership esimeleleyo phambili ngoba nambi laba fana be-youth sibazile bengani bafuna ukuthi ba-expose abantu abe-corruption i-response yakhona was shocking sebexotshwe sebe-suspenda whatever kutshengisela nje ukuthi i-leadership yethu esilayo yileyana ethanda ukuthi icobise ngomlomo ikhulume kuzwakale kube ngani kuhle kodwa izenzo zayo hayi ziyanuka sivile angazi ukuthi singathi yinto esikumele siyikhangele siyenzeni ngayo ngoba we are hopeless now lathi sesikhangele sigoqa izandla nje into ezisenzakala kodwa ke hayi kuyazikhanyela ukuthi phambi lapho siyakhona kumnyama kumnyama kakhulu
hayi kuyezwakala isikhathi sesingasavumi ungavalelisa abalaleli
ya siyathanda ukuvalisa abalaleli sithi hayi mhlawumbe unkulunkulu uzasibona kube ngcono phambili siyabonga
hayi lathi siyabonga Loke ngumnumzana Diliza Mangoye owake waba lipholisa ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami ngo Chris Gande lilayo
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington siyalamukela kwezikhathelane labesifazana namhla sixoxa lo councilor Lilian Mlilo ka ward 12 enjube nelobhengula kobulawayo yena ongumgcini sihlalo wecommittee yezempila kahle kule council sicubungula ugcikwane le coronavirus eliqhamuke eChina kumaviki ambalwa edluleyo njalo eselisabalala nakwamanye amazwe
udaba le coronavirus njengecommittee kade singakakhulumisani ngalo kodwa siyalibona nje emaphepheni kuyakhulunywa lukhona but thina kukomiti ade singakahlali ikomiti mthemba iviki yona le ebuyayo ayisezuphele singahlalanga mbona ingani sizalibamba lolu daba lwe-corona ukuthi sithole i-feedback from u-Dr. Sanda ukuthi asitshele ukuthi kungabe sokutholi sebebanjiwe yini abalalele ivirus ye-corona bangaki sithole nje i-statistics sakhona
kodwa emhlanganweni wenu omkhulu owe-full council meeting likhulume ngalo yini lolu daba
yes luke lwabanjwa banjwa lolu daba kodwa anti into ekhona ukuthi ngase ku full council ama directors ngavumile ukuthi akhulu so bengavunyelwa ukuthi akhulunywe sithe noted for that ukwenza ukuthi singahlala ku committee ngikwese sizabuza khona sithole information egcwele uDokotela Sanda ngecouncil nguyostela i 36 zonke eze health ukuthi sibe kwathi ukwenzakalani kobulawa ngeze health sibuza kuyo.
Njengoba sibona amanzi ecitshwa kwesinye isikhathi okwensuku ezimbalwa abantu bengalawo, kungaqhamuka umkhuhlane onjalo idolobho lakobulawa lingenelisa ukulwisana lakho yini?
Iye lingenelisa ukulintala lakho ngoba isikhathi esiningi kusuke sahlangana lo daba lokuthi khona amanzi azwakale ngani aselephunga amanzi lawa kuyabe kukhulunywa nje into eziningi-ningi but sihle sigijime siyane lakho khona lokho odokotela bahle bakukhangele ukuthi amanzi lawa alo mkhuhlane kumbe awula mkhuhlane but for now amanzi akhangelwa abantu kulo mkhosi wokuthi amanzi anganalelini iphunga kwancediswana umanjinela lo dokotela udokotela laye wakhuluma okwakhe for ama-resident ukuthi abekwazi ukuthi hhayi amanzi lawa azwakala yesalophunga lodaka but aclean a-right for ukuthi abantu banahle ala mkhuhlane wakhuluma okwakhe ukuthi okwenzisa amanzi anabe lodaka ikuthi sebedonsa phansi edakeni anuke engani alodaka ikuthi sebedonsa phansi edakeni yikho sowuzwakala engani anukudaka but for now sebekulungisile konke lokhu amanzi ase-right.
Izibi-ke ngezinye ezingabangela ukuthi kusabalale imikhuhlane
iyatholatholakala idizili nxa itholakele ziyaphuma izimoto zehambeziyo ziyethwala izibi siyabaqonqosela ukuthi nxa kungukuthi imota kayibuyanga ama-residence kuma-feedback meetings ukuthi bananzelele ukuthi imota ayibuyanga izibi bazibisele phakathi njalo zihlale zikhona phana phakathi kwamasaka abo phinde sinemezele futhi lapho sokutholakela idizili ukuthi zikhutshele phandle izibi sibona ingani ukumemetheka komkhuhlane kungabonakalela kwelikhathana ngoba isikhathi esiningi ama-residence kuma-feedback siyabakhela ukuthi babambe njani izibi zabo.
Banikwa yini amabhawuza eneleyo ukuthi behlanze izambuzi lokunye?
Ye lapha amanzi esibona khona ukuthi ayaphuza ukufinyelela ukufika njengoba bangawathatha kulezinye iindawo eziqanzileyo kulezinye iindawo aphuzayo ukuthi azayefika amabhawuza ayahamba khona ngala ayincedisa ngamanzi loba sila mabhawuza amalutshwane but siyakunanzelela ukuthi iindawo ezinjalo kufuza amabhawuza ahambe kungaba sezinseni amabhawuza ayahamba siyananzelela kakhulu ukuthi nalamabhawuza afike khona ngayo ngoba la ma-residence lawo siyathola ama-comments awo okubonga sibili ukuthi hhayi siyabonga ma-councillors amanzi siyawathola nxa siwacelile ngamabhawuza okutshengisela ukuthi umsebenzi we-engineering emabhawuzeni baloncedo sili bayancedisa kakhulu abantu.
Sesibuyela njalo kugcikwane le-coronavirus kutsho ukuthi lingakhulumisana lo dokotela we-council ngeviki ezayo kuzayenziwani abantu bazalimukiswa yini ngaleli gcikwane sizabona yini sokulama-posters sebetshela ukuthi benzele
ye siza kuzama sibili khona lokhu ukuthi sibone ukuthi information iyangena ebantwini kube lezi ndlela eze-awareness siyakwazi ukuthi udokotela uzasincedisa singenise kuma-communities ethu kuma-wards ethu ukuthi abantu babekwazi be-coronavirus.
Aliboni ngani lihambela emuva yini?
As such asihambele emuva ngoba thina singakahlali i-committee but I know udokotela yena sengenile sezasitshela i-statistics sesihlangana ukuthi I know udokotela kuthe khona ufana kufika isikhathi sokukhulunywa ngayo i-coronavirus le amadokotela base bagijima but i-statistics sisakhona I know sizasithola mzwana sile-committee
leyo bekuyingxoxo lo councillor Lillian Mlilo ka-ward 12 enjubele lobhengula njalo engumgcini sihlalo wezempilakahle kuleyi council asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Ayike sesifikile emaphethelweni ohlelo lwethu kodwa singehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebesikhokhela. Umkhokheli webandla le-MTC umnumzana Nelson Chamisa namhla uhlangene lenkokheli kanye lamalunga ebandla lakhe eManicaland lapho athembise khona ukuthi abantu abaseyi kuphoqwa ukuthi bemukele abantu bokuncintisa ezigabeni kungayisibo abazikhetheleyo. Sicubungule ukuthi kambe imizamo kahulumende yokulwisana lenkohlakalo iyasebenza na. Oliver Lelisayo, yimi uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.